Abantu abakho sefu ngalo hulumeni okhona ngoba kakhulu kakhulu sikhuluma ngabantu abazimiseleyo ukuthengisa inkululeko yabantu benike abangani babo indawo. Kakusiyo nje yokuqala leyo, ngakhumbula la last year kuye kwaba lesikhathi lapho dazesithi abantu sokufuza ukuthi into zamaplazi lezi kwaze kwakukhononwa kakhulu esengani sefuna ukukuvisela emuva. Ubaba yena kakhulu esingakutsho yikuthi yena usebenzelana labancindezeli, uyifranti yabancindezeli, inkululeko yabantu abansundu, especially the minority are at risk. Abantu bona laba abahlukunyezwayo yi-minority and i-constitution itakuprotect ama-rights ama-minority, but yena kakhulu kakhulu uzikhangelela abantu bakibo abemasingo ebesekhangela labangani bakhe laba balezimali. So kambona ukuthi vele i-minority isefu isezandleni zikababa lomo, and especially uma kungabuya abantu abalezimali ukhanya eqakathekisa kakhulu abantu abalezimali. And kangikhole ukuthi kathesi engatshintsha ye ikakhulume sesesabela ivoti, kodwa uma kuyukuthi babanike imali kakahle kamboni abantu laba bazaswela indawo yokuhlala ngoba thina liyasuswa, lithi lisusiwe lapoda lihleli khona emanxweni aboyihlo omkhulu kufakwe umuntu oyedwa, lina lingakhangeleli indawo ukuthi kuzabona bicine bengasakhangelani.
Ukudodolwa kwabantu laba ubona kuzaphazamisa impilo zabo ngayiphi indlela?
Impilo yomuntu onsundu ukuthi ecente indawo ayithuthukise ayakhi. Uma kuzavuka kuthiwe liyasuswa, asikhangele abantu abasuswa kusakhiwa idamu letoko emkhosi, asikhangele abantu abasuswa emarange. Iningi labo kugcina abanye bengasakhelwanga phezu kwalokho elebele kuthenjisiwe, ngoba ngiyakhumbula ivini bona labana abantu ababekhithwa ngento ka-Rattenberg, because into lekayiqali uyathola ukuthi abantu baningi babelokhu bekhala ngokuthi babakatholi indawo ama expenses abasebenzisa becenta indawo besakha, kuyabe kuthe besuswa kwathiwa lizabe compensator lizakhelwe, but uma sebesukile kaningi ningi kakwenzakali khonokho. So mbona ngazathi other than ukuthi besuswe kube be-attached to their ancestral land lama-spiritualism, because abantu abamnyama vele andisiya besikhola ukuthi lapho kulele khona ubaba mkhulu, okulele khona ubaba nawe endageni sahamba sisiyacema ngingcwabeni angikhona. So uma selisusiwe lai yelo kwezinye indawo obviously sokulidithachile, and lisiyafakwe kwelinye igangele engalaziyo inxa ngumhlabathi yabo ungavundanga, njengoba umhlabathi phela kawandi.